ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNhlangula 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba waphezulu we-High Court uvumele abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuthi bahlawule isibambiso sebheyo.
Iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kuleli zethu. Kodwa-ke kuqakatheke ukuthi nxa bekhona wemali ezakuza entsha befanele baqinise babophe ziqine ku-industry.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe liza kuba le mali entsha lonyaka, unyaka lo ungapheli. Kambe lokho kungafezeka na? Kuhlelo Woza Friday kuliviki lomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka indaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court namhla uvumile isicelo sokukhulula ngemali yesibambiso yebail abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Abahlanu laba ngabanye babalwela ilungelo loluntu abayisikhombisa ababikwa baphatheka emhlanganweni kwele Maldives. Babalisa uFarirai Gumbonzwanda, uGamuchirai Makura, George Makoni, Frank Nyashampahlo, Lotatenda Mombeyarara. Umahluli uthi akulazizathu eziqinileyo ezokuthi beqhubeke bevalelwe entolongweni bengakhululwa. Kufanele behlawule amadola ayinkulungwane munye ngamunye, bayezibika emapholiseni insuku zonke, behlale emakhelini abawaphe umthethwandaba, njalo bengaphazamisi ukuphenywa kwalolu daba. Igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Jeremiah Bhamu uchasisa ukuthi kungani unkosazana Sithabile Dewa lo Rethanya Mupinga ababotshwa ngemva kwabanye babo bengaphiwanga imvumo yokukhululwa namuhla ngebheya.
The other two will have their bail application determined on Monday. It was filed separately since they were arrested subsequently. They will be headed the same court but before a different judge.
Uthi bazakwaziswa ngomvulo ukuthi bayakhululwa na kumbe hayi ngebheyili phambi komunye umahluli. Ukubotshwa kwalaba kwathukuthelisa iningi labalwela ilungelo loluntu lamanye amazwe abethula imbiko ehlukeneyo besithi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo loluntu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusiyaphela umnyaka kuza kuba sekulemali entsha eZimbabwe. Ukhulume lokhu namhla embuthanweni wokuhlanza idolobho leHarare eSouthley. Umnangagwa uthe nxa kungasasungulwanga limali eyinye eyakwamanye amazwe iyabe ingasathengi lutho ngaphandle kokuthi ithengiswe ibe yimali yeZimbabwe. Iningi liyasola lelinyathelo njalo ingcwethi kwezemnotho zithi ngabe ilizwe liyasebenzisa imali yohlobo lwama-rand eSouth Africa ngoba enye imali iza kuwa isisindo icine ingasathengi lutho. UChris Kande weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya waqala ngokumbuza ukuthi wamukele njani lumbiko wokusungula imali entsha.
Ya, lami ngisethula ngoba babevele bengabantu ababesithi akula mali ezangena kakhesi nxa ibhondi leyoyesitula lokhu lisebenza lonto kusebenza wonke kodwa mbona ngathi sesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama so kuqakatheke ukuthi bathathe yona i-address yokuthi kufanele kube le mali eyodwa kumbe bagcina yona i-US dollar kumbe baba le imali ngoba kungaba lokho kuxotshana kuyagcina vele imali engela ephephukayo amabhondi esephambaniseka kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-reserve bank baziphethe yini ngoba yikho okuphambanisayo khonokho
nxa kungaba le mali yezimbabwe entsha ingagcina isuswa ozero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okweke kwayenzakala
ye iqiniso yokuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu kodwa ye kuqakatheke ukuthi nxa bekhona wemali ezakuza entsha sifanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona ukusinda kwemali eyalapha kuyawukuthi yona i-reserve bank ibhenki enkulu ugono wayedinga imali ezanokukhiya esithi yi-senorage ngesikhiwa nxa lo ubaba okhona lo uDr Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana nempahla ezikhona elizweni lo mnotho welizwe imali yakhona kayihluphi ukuthi ibanjwe ilungisiswe sikhole ukuthi udokotela umthulincopi wesalaye uzabe khona encedisa kodwa yi-risk kodwa akwenziwe
manje ngokubona kwakho bathembeni
siyabona fowethu akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo singaze sikhangelisi sizabona ukuthi irandi lihlala lipetshulwa yi-US dollar kodwa okhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks i-reserve bank lathi thina ozulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona yikho i-reserve bank eba le-monetary policy bafanele babe le-discipline ukuthiwa kube-inflation targeting e-South Africa umsebenzi we-reserve bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Abenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bathi lokho behlala bucwadlana leguma helile esigodlo samahofisi omeli weMelika eZimbabwe njengendlela yokutshengisela ngenjongo yokufuqa uhulumende walelo lizwe ukuthi ethule izijeziso zomnotho. Ayizethesa inkokheli yebandla lezanu PF eziyingxenye kahulumende weZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwa enye inkokheli yezanu PF ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izidera le esayifakelwa iAmerika sifananisa le-cyclone idai esibe sahlangana layo yikho libona abantwana bethwele amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone zidera ngoba izidera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi izimfa eziningi imikhuhlane eminingi lokunye okuningi osekulethwe yilawa ama-sanctions so sithina njengabantwana beZimbabwe ubuya nini ngobuningi benu libuye lizobambana lathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhitshwe ukuthi mina lawe sikwanise ukuhlala kuhle elizweni lethu
ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha buye nale iviki esingena kiyo
sikhuluma kanje silungiselele ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe-America i-petition ebesiyibhala kusukisela ngelanga lakuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. I-petition le esikhangelele ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sike sikhuluma labo sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalise ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe ama sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abemelika.
Sike sabona ngenyanga ezidlulileyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama sanctions, kodwa asikezi ukuthi kulo kulento ehlukeneyo. So aboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwelemelika loba kuqanda kanjani, loba kuchisa kanjani, loba izulu liyana, yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho, akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami sizawuchitha isikhathi, ngoba i-America inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe. Njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo, nothi lo khona wathe sowenza into wenza umathanda nje. So i-America loba ungayithini, yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe, kuze kubonakale. So mbona ngani bazawa-waste ixesha, loba nje sibabonga ngokuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwele Melika usebenza njani.
Lokho nje kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani, njalo indaba yama-sanction isebenza njani, ngabakwazi njalo ngabakuzwisisi, ngoba ukuya kempa ngase-embassy akunike kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla zehofisini yommeli weMelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lamankampani akhe. Kodwa elemelika liqinake lokuthi makuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa eleZimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZIDERA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo Life Talk namuhla sizanika ithuba linabalaleli bethu lokuthi litsho imbono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lezomnotho, okwephula kwelungelo loluntu, lezombusazwe. Ningasithumela i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labamhlophe abahlala kwele South Africa abazibiza ngokuthi ngama-Zuidlanders bezithi ngamakholwa esiKristu bathi lelo lizwe lisengozini yokuqhamuka kwempi phakathi kwabamhlophe labensundu. Lanxa kodlule iminyaka engamachumi amabili lelo lizwe lathola uzibuse embusweni wamabhunu, abakahulumende beSouth Africa bathi abamhlophe laba lokhe belengqondo yayizolo, akulambi enjalo engaqhamuka. Inhloko kahulumende yakwele Bhilithani unkosakazi Theresa May wehlule esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla le-Conservative Party namhla ukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sakhe kuzaqala ngeviki ezayo. UMay uzaqhubeka inhloko kahulumende kuze kukhethe lo azadedela kuye. Kulomcimbi wokuveza inkosi yamaNdebele umnumzana Bolelani Lobengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo enkundleni yeBerea Park. Ukuzabe kudliwa njalo kunathwa utshwala besintu emcimbini lo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabaqoqela umcimbi, umnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, othi bakubone kubalulekile ukuthi bayiveze eBerea inkosi ngoba yikho okulezizalwane zeZimbabwe eziningi, ikakhulu abasakhulayo.
lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alec Goshen Park, kodwa-ke idume ngokuthi iBerea Park. Sibone kufanele ukuthi siyenzeke lapho ngoba isizwe esiningi esikamthakazi sibulele elaseHebro, Berea nakuboyivele lapha. Sikunanzelele ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Yingakho siye sananzelele ukuthi inkosi uma ngabe ibinza imbizo yayo ayibize lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka engamelikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe eBritish South Africa Company laphana ngo-1893. Sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini, nenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe. Itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kubo ngabamasiko ikakhulu. Sinxusile amakhosi asemandebeleni ngasempumalanga nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu. Sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo. Esinethemba lokuthi nabanye zakwethu abasebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazokuze khona bezothamela lo mcimbi okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthakazi nalapha e-South Africa. Kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sigqethelela amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo. Siyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi lo umcimbi wamasiko, sicela ukuthi isizwe sivunule bezovela phambi kwesilo bevunule amaqembu ezepolitiki. Siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoki impahla zepolitiki, bagqoke izinto zesintu ngoba into singeyesizwe sonke.
Lo mnumzana Sidumo Yandeni Sikhosana, omunye wabaqoqe umcimbi wokuveza inkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSoweto kwele South Africa. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders lizadibana leliyada kusasa ngomgqibelo, kodwa abaqeqeshi balo bona sebevele sebecabanga ngomdlalo wabo leqembu leDynamos kuviki yetshumi lambili yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intathe zindaba yethezemdlalo uJoseph Njanji kusipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathe zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe kulabadlali bakhe asebatshengiswa ikhasi elilombala olithanga kabili emidlalweni eseyadlulayo, njalo labo abalakho ukubaphumuza bengaphatheki emdlalweni wabo leqembu leyada. UNdlovu uthe lokhu baza kwenza ngoba befuna laba badlali ukuba babe yingxenye yeqembu labo mhla bedlala leqembu leDynamos.
I'm not saying Yada is less important, but the sentiment.
Akusikho ukuthi iqembu leyada siyalidelela, kodwa lani liyakwazi ukuqakatheka komdlalo wethu leqembu leDynamos. Kulisiko kumele silandele ukuba umdlalo wethu leqembu leDynamos uvusa amadlabuzane, yikho ke kumele iqembu lethu libe liqinisaka ngalolo suku.
Save our key players for the Dynamos game.
Abadlali abalakho ukuphunyuzwa ngumadinda labasekeli bakhe ngabagoqela umgadli uPrince Dube kanye labadlali benkabeni yenkundla uNqobi Zijamazulu kanye loAdrian Sila. Kweminye imidlalo ezadlala kusasa ngomgqibelo, iqembu leRentals lizemukela eleCapes United ngaseNational Sports Stadium, iqembu leChicken Indies adlala leleHarare City ngaseLuveve, iqembu lezePC Caribas ladibana leleChapungo ngaseNyamunga, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizenqikelana leleFC Platinum ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leTail One lizemukela eleBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu le Wangeli zadlala lele Triangle ngaseColliery, iqembu leMshwane Stars lizadibana lele Bulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leDynamos lizadlala lele Manyika Diamonds ngaseRovaro. Premier Soccer League isikhuphe umbiko owazisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngokukhwezwa kwemali osokungenwa ngayo enkundleni. labo abafuna ukuhlala lapho kungelamthunzi khona kumele bayehlukane lamadola alichumi yawohlobo lwe-RTGS. Labo abafuna ukuhlala ku-VIP kumele bayehlukane lamachumi amabili amadola ohlobo lwe-RTGS. Ikanti labo abafuna ukuhlala lapho kuhlala khona ingamla ku-VVIP kumele bayehlukane lamadola angamachumi amahlanu ohlobo lwe-RTGS. Kolunye udaba olumalana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizaphatheka kumdlalo emibili kusasa, njengoba kule qembu lizodlala umdlalo wokuzwana amandla leNigeria khona lekweleNigeria, kuthi elinye iqembu lizodlala umdlalo wokudinga iqembu elizaphutshela sendaweni yesithathu kumncintiswano walonyaka weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa. Iqembu lizodlala leNigeria libunjwa ngabadlali abamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi laseAfrica ozaqhutshelwa elizweni laseGibhithe. Kuqembu elizadlala kusasa kule South Africa kulabadlali abane ababalisa uThabani Kamsoko, Elvis Chipezese, uThafazwa Kutinyu kanye loRonald Phumbidzai abazalandela labo abaseNigeria, lapho iqembu leZimbabwe lizaqhubeka khona lisenza amalungiselelo alo phambilini kokuba libhekise amabombo kwele Gibhithe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka entaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sanda weStudio 7.
USehlaphi ngumculi osedume kakhulu ngokuhlabela imidumo yengoma ezijiyeneyo. Namhlanje ngixoxa laye sigxile kwezokholo.
Ngazalelwa koBulawayo emanxeleni entaba zinduna. Ngafunda iprimary yami entaba zinduna. Ngasuka ngaye eShuruku ngayafunda isekondari yami khona ngale ekushinga high school. Ngaphenduka ngaye koBulawayo ngaya ngisiyakwenza amanye amacourses engangiwenza khona ngale.
Wasuka edolobheni lakoBulawayo wathuthela eHarare efuna ukuthola amathuba okuba ngumculi wezinga eliphezulu.
Ngaqala ezokuhlabela ngo-2002 ngi-backing vocalist kaJakata. Ngasuka ngo-2004 ngasebenza lo Bishop Olajuwo, ngazosebenza lo Edmund Mthanga, ngasebenza lo Chase Skuza, ngasebenza njalo lo Mkoma Josephat Somanje kuvidiyo yakhe ethiwa nguMagi Mkaranga, nginguMagi Mkaranga. Ngo-2010 ikho lapho ngakhipha khona i-album lami ekuthiwa yinzira yangu indlela yami.
Bona abalodumo abamenza waba lomdlandla uhlabela utsho uMamthombeni.
Ngithanda imiculo eka Sekurulela Jakata, loBaba Charamba, loBaba Thuku, loSisi Christabel. Yibo abantu abangenza ngathakazelela ukuhlabela nami ukuthi nami ngikwanise ukuzimela ngingedwa.
Njengoba isikhathi sesidlule ngumangoye, ilizwi ongalithela kubalaleli bethu labanye abaculi ongakahambi weSehlaphi.
Ngicela ukutshela abanye bami abayenza imusic ukuthi ungadeli, qinisela. Nxa ulethalenti lakho lisebenzise njengobana uNkulunkulu uzakuphathisa. Abafunayo ukuthola imusic yami bayayithola eGrama Records, Diamond Music, laku YouTube. Labanye nje ababefuna ukungifonela, bakwansi ukungifonela ku 0775495610.
Usehlaphi uthi loba kunzima kangakanani iqinisela kuzalunga. Nesukuhlelo waza uza Friday silo sehlaphi mthombeni ocula ingoma zomdumo wokholo. Impela sonto eneluju kini lonke igabramong eza Jesus Sibanda lisale.
Usehlaphi Mthombeni odabuka emanxeleni entabazinduna kodwa ucula eseHarare. Simuzwa ke kuhlelo Woza Friday silo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7. Hayi ke isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.